Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhlaka 2 kumfufu 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje usomlomo wedalela eParliamente uthi yena amalunga eMDC aphume edale izolo ukukhuluma uMongameli Mnangagwa azajeziswa ngokungabhadalwa okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo.
Isikhathi sesifingo sesigumisana nomlodo. Njalo uma sigumisana nomlodo, azidingi yena ozasigumisa umlodo ongelahlanga ngothi alibambileyo. Ukwenza ukuthi silungiselele ilizwe ngoba abantu sebedubekile.
Abanye bathi ukuvalwa kwama-account abantu kade besebenza besenza umsebenzi wokuthumeza imali nge-EcoCash kulungile ngoba abantu laba bebehuquluza inotho yabantu.
So mina ngicabanga ukuthi icebelihle lokuthi uhulumende amise. Kumele sicacisele ukuthi ama-cashing cash out kawaphambanisi inoma ama-transaction esijayele ukwenza ukubhadala nge-EcoCash ama-bill akhona.
Abakumsebenzi wokwemba ilitshe eliligugu idayimani bakhala ngokuvinjwa kokuthengiswa kwawo kwele Melika elithi alithengi idayimani eligejwe ngabantu ababanjwe ngamandla.
Okwethulwe uhulumende we-America, it's unfortunate, but esingakutsho ukuthi sibakhuthaza ukuthi nabacwayisise bathole okuliqiniso okwenzakala emarangi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7.
Ina njenge bandla.
Amalunga ebandla lezanu PF edalela eParliamente akhuthaze usomlomo wedale ukuthi ajezise amalunga ebandla leMDC aphume edale izolo kukhuluma uMongameli Mnangagwa ngokuthi bengabhadalwa okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Yena usomlomo umnumzana Jacob Mudenda ubikwa laye evumile lokhu wathi bazajeziswa ngokungabhadalwa imali zabo zama-allowance okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Umgcinisihlalo webandla leMDC uNkosazana Thabita Khumalo wethulele intatheli zindaba izizathu zokusuka kwabo edale ngesikhathi uMnangagwa esethula umbiko wakhe ophathelane lesizwe iState of the Nation Address kesizwe amazwi akhe.
Ina njengebandla leMDC likhokelwa ngobaba uAdvocate Nelson Chamisa. Sithi uEmerson Mnangagwa kasimthathi njengenkokeli yakuleli lizwe ngoba wantshontsha ukhetho ngoJulayi 2018. Yebo naye wantshontsha. Kuqakathekile ukuthi angadlalisi isikhathi sabantwana baseZimbabwe ehlala ePhalamende ekhuluma ngekusasa yethu. Wena khona ikhathesi yethu isithwalele ubhulu sidlimbu yangoluthi yena ekhona. Sesifikile isikhathi ukuthi kakatshiye ukuthabisa abanye abantu abangenamsebenzi ebulala abantwana baseZimbabwe. Isikhathi sesifikile sesigumisane nomlodo. Njalo uma sigumisana nomlodo, azidingi yena ozasigumisa umlodo ongelahlanga ngothi alibambileyo. Ukwenza ukuthi silungiselele ilizwe ngoba abantu sebedubekile.
Lo ke ngumgcini isihlalo webandla leMDC uNkosazana Thabita Khumalo ekhuluma lentathelo izindaba izolo phandle kwedale leParliamente eHarare. Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazo womnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenziwe libandla leMDC.
Hayi ngxenye siphila kwelinye ilizwe ngoba kwiZimbabwe endihlala kiyo kwezomnotho sibili sithwele nzima. Asikaboni izithelo zokuguquka zomkonomi, izinto zinzima, imali ayitholakali, izinto ziyadula, akulamsebenzi. So isithelo zangkhona sikaziboni njengezakhamizi zaseZimbabwe angazukuba nomongameli kade ekhuluma ngezithelo ziphi. Ngoba izithelo ezikhona khathesi sibili, hayi khanyazani izithelo ezingajayelekanga sibili. Izithelo zokungatholakali kwamsebenzi, izithelo zokudula kwezinto, izithelo kokonakala nje kwezomkhonono. Ike sikubonayo kwakhathesi. So kukhona lokhu kutshengisela ukuthi laba basibusayo ababoni ukudubeka kwabantu abababusayo.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngesinqumo sebhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe sokumisa indlela yokuthumelana imali lokuthengisa okuthiwa i-cash in, cash out. Lolu daba soluphikiswa emthethwandaba yenkampani ye-Econet esetshenziswa ukuthumela lokuthengisa ngabomakhalekhukhwini. Esethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address izolo umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende ulobufakazi bokuthi ulohlupho lwemali elizweni njalo uzaluqeda ngenhlelo eziningi ezigoqela ukulwisana labakhwezela ukumemetheka kwalo besebenzisa umkambo wensitha. Umnumzana Albert Mhlanga, ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC, utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi inyathelo le-RBZ lizabangela ukumemetheka kokuswelakala kwemali yokusebenzisa okuvele kubhahile elizweni.
Ngoba ngathi uyakukhangela indawo eziningi baye befuna i-cash. I-cash ibhenki vele kayilayo. So uyesusithi iswipe. Iswipe isetshenziswa ngabantu abalama-bank account. Abantu abaningi abemakhaya labantu nje jikelele abalawo wona ama-account ema-bank ngoba kula mali abayigcina e-bank. So i-cash ibiyiyo indlela adinceda phose wonke umuntu. Kuthi ngingaqhatha nje umfana wami enkomo ngimthengele ifoni ayirejista sengingamthumezela imali. Konke lokho kuyabe sokuvaliwe. Lokhu abakutshoyo kabalwi lo strive masiyo kuphela. Balwa loZulu, balwa neZimbabwe, balwa nabantu beZimbabwe. Yikho ke leyo mpi abasoze bayiwine. Ekhothi sigangelela ukuthi akulasizathu abangasitsho ukuthi abe ikokheshi baphambanisile ngoba imali kayisibo ayihlale khona ngale kubo kwabe ikokheshi. Imali ihlale e-reserve bank. Bona kwabo ukuthi besithumelezele nje imali basincede, basinceda actually bonke banceda le government engelamali. Kodwa nxa kuthiwa bami mbona ngani bamisa iZimbabwe.
Abantu bekubasebenzela ukuthi kube lalolu hlelo.
Singatsho ukuthi bekubasebenzela besokuyiyo impilo yakhona. Impilo athi sesiphila ngayo. Lokhu ukuthi bakuvalele labo abangani babo. Abakwazi ukuthi ngabangani babo abaziwa ngamabizi ukuthi hayi umuntu othatha imali ekwenza khona okungubani. Bayabazi ababangaki bambalwa. Yibo okufanele ngabamisa bona bavala ama-account abo. Kodwa nje zothiwa avaliwe nje ubona nje ukuthi hayi nxa uthe wakhangela ama-business abawasebenzisayo esiwaziyo ayaqhubeka njengana kula account evaliweyo esizweni. Kweso kungani nje lizaba nje lokuthi hayi kukhona i-government ekwenzayo kungelanto eyenzayo. Kanti anti sonke sithenga imali anti siyithenga ebantwini esibazi kababophe bona. Ngoba kuphakathi kwayena lo onguyo okheshe imali nalowo onikwa imali. Ukuze laye athole i-cash ayedinga lapho angakudinga kwe-business ubeyithola khonapho. Futhi ukuthi baza kustopha njani kangiboni ngoba kulenye i-alternative ezaba khona ukuthi sithintane imali ngaleyo ndlela.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga ungusomabhizimusi njalo yesiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwabulawayo. Siphinde saxoxa lomfundisi Angleston Sibanda olwela ilungelo loluntu yena othi kungani ochasisa ukuthi kungani ukumiswa kohlelo lwama cash in cash out okwenziwe nguhulumende kulinyathelo elihle.
Njengomuntu kukalutshwana ukuthi ngenze i-cash out ngoba i-cash out yakhona babe bengelayo laba abantu abenza i-cash in cash out. Nxa belayo i-cash yakhona bebethengi babe bekuthengisela ngenkalakatha yemali bathi i-percentage. Abanye bese betshaya o-60%, abanye betshaya o-70%, ongakuthi mawufuna ukuthi akunike $100 okumele wena umthandiswe ucash out umnike 170. So mina ngicabanga ukuthi icwebelihle lokuthi uhulumende amise. Sikumele sicacisele ukuthi ama cash in cash out kawaphambanisi inoma ama transaction esijalo ukwenza ukubhadala ngekho cash ama bill account. Ngokuthi lokhana kwakusebenza ukuthi uthumele umuntu imali ahambe ayekhe ayethatha ukheshe ini ngapha omunye ayethatha ngani yibo kade sebedetermine la ma rates koyikho ukuqongisa exchange rate yokutshintshana kwezimali bese kuphusha into okuthiwa ngama inflation iye phezulu abaningi akuba kasikusebenzisa ikho cash billing siphinde sisebenzise la ma swipe amakhadi nxa ikheshi singayitholanga. So mina kangiboni kuyinto esingakhala ngayo kakhulu. Ngicabanga ukuthi icwebelihle futhi uhulumende uphuzile ubhala ngoba abantu laba abathengisisa imali bese besona besitshontshela imali ngakho.
Akusoze kuthinte ukubi abantu abaningi bona laba abakade bephila ngakho labakade bekusebenzisa.
Kakuthinti muntu ngoba la namhlanje lokho ngifanelise ukungena esitolo ngithenge ngebhila code. *151*2*2 ngifaka ibhila code. Uhulumende wenze kuhle kakhulu ukuthi ababhane, kanti nxa ufuna ukuthumela umuntu imali kakubhanwanga, kodwa imali yakhona iyalimithwa ukwenzela ukuthi abantu bangayenzi lokho kuthiwa yi-money laundering. Ngoba laba abantu be-cash in cash out bese besebenzisa ukuganga besenza i-money laundering bekuwafekthe laba ababhenayo, thina sibheni lutho ngoba vela sinamali. So thina lokho esiqhubeka sisebenzisa ilimithi yethu yona leyo esikwanisa ukuthenga ngayo evele ingagwani lutho ezitolo.
Kodwa abanye bathi ngabe uhulumende uyaguqula inhlelo zakhe zemali ukwenzela ukuthi umnotho uvuselelwe.
Mina kangikholelwa ekublameni ukuthi sibe sithi uhulumende lokhu thina singenzi lutho. Okuzazisa ukuthi i-economy yethu ilume ngokuthi lathi njengezizalwane zeZimbabwe siyekele ukube sithenga imali, siyekele ukube sisenza izinto ezilobu gwelegwele, sithengisise ukuthi indoda engangami imile e-street lithengisa imali kunokuthi ihambe eplazini iyezama ukulima amakhabishi iwathengisele eBotswana ukuze ilizwe lethu lithole i-foreign currency. So umlando wethu sonke akhona uhulumende yethu. Uhulumende ulomlando wokuthi enze amapholisi le mithetho ezayenza ukuthi sanelisenini ukuthi sisebenzeni sonke. Kodwa abaningi wethu sibhizi kakhulu nge-politics engasisi ndawo sifuna ukuthi sifake abantu ezikhundleni esisekele ukusebenza. Unless sitshintshe i-mindset yethu esifuna ukuthi uhulumende asenzele konke asizo siye ndawo.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu uxoxe le ecingweni le Studio 7 eseHarare. Uhulumende sechothozele eMelika ngokwethula umlayo ovimba ukungena kwamadayimane agejwa edolobheni leMarange kulelo lizwe. Ugatsha olubona ngokungena kwempahla lokuvikelwa kwemingcele yeMelika le-Customs and Border Protection lwazise izolo ukuthi luthethe leli nyathelo ngoba lilobufakazi bokuthi abagebha amadayimane eMarange bezimele kumbe benza lokhu ngokubanjwa ngamandla i-forced labor ngesilungu. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi la ngamanga njalo balokudana ngenyathelo leli. Wengeze wathi akula muntu obanjwa ngamandla eZimbabwe ukuthi asebenze yiloba ngubani kumbe ngapi. Uhulumende weMelika uthathele amanyathelo afanayo amazwe achiyene yagoqela ele China, DRC, Brazil, Malaysia. Inhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance yona esebenza lozulu weMarange kundaba zamadayimane layo ithi ayifakazi ayihlangane lezehlakalo zabantu ababanjwa ngamandla ukugebha lawa madayimana. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla salenhlanganiso uNkosazana Smith Omlevu.
njenge-CNRG asikahlangani lakho ukuthi laba abagebha ama-diamonds babanjwa ngenkani ukuthi begebhe ama-diamonds lawa. Bazingenela ngokuthanda kwabo indlela yokuthi badinga ukuphila bona njengoba umumo welizwe unje eZimbabwe. So thina njenge-CNRG esingakutsho ukuthi akusiqiniso ukuthi babanjwa ngamandla ukuthi bagebhe amadayimana ama-artists nawo-miners. Okwethulwe uhulumende we-America, it's unfortunate. But esingakutsho ukuthi sibakhuthaza ukuthi kabacwayisise bathole okuliqiniso okwenzakala emarangi. Okwenzakala emarangi ukuthi abantu laba bengangena ku-Diamond Concession lapho okuyindawo ye-ZCDC bengavanzwa. Yikho lapho abahlukunyezwa khona. Bahlukunyezwa ngamagadi e-ZCDC baphinde bahlukunyezwe ngamasotsha. So ama-cases akhona ngama-cases e-human rights violation ayikhona ukubanjwa, ayikhona ukuthi babanjwa ngamandla ukuthi bagebhe idayimana.
Ngamanye amazwi Mlevu uthe okwenzakalayo ikwephulwa kwamalungelo abagebhayo nxa bethe babanjwa, hatshi ukubanjwa kwabo ngamandla ukuthi bagebhe.
Ye, kuliqiniso amalungelo abo ayephulwa esikhathini esiningi bebelunyiswa ngezinja. Kodwa kunyanga edlulileyo uSeptemba wonke asizange sithole iripoti yona eyodwa eyokuthi kunabantu abalunyiswe ngezinja. Bebesithi bengabanjwa, begebha amadayimana lawa, bethathwe besandiswe kwabezomthetho abadiploya khona ku-Diamond Concession eMarange.
Inyathelo leli ubona liphazamisa njani bona babaphila ngokugebha leli dayimana?
Lona-ke inyathelo leli angilaqinisi ukuthi bona libaphambanisa njani laba abagebha idayimana, ngoba kahle kahle kutho ukuthi bebeligebha idayimana leli okungekho emthethweni balithengise okungekho emthethweni okuvayoleta imithetho ye-Kimberley Process. IZimbabwe lilunga lenhlanganiso ye-Kimberley Process and thina njenge-CNRG esikukhuthaza uhulumende ukuthi kabalungisise indaba yokugejwa kwamadayimana ngabantu laba abathiwa ngama-artisanal miners, ukwenzela ukuthi i-central government ikwanise ukuthi ibenefite kanye labo abantu bakwanise ukuthi babenefite.
Lo-ke Nkosazana Simiso Mlevu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Center for Natural Resource Governance, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuya kwele Uganda ngeviki ezayo. UMnangagwa ubikwa eza kuba ngumhlonitshwa kumbuthano wokunanza ilanga likazibuse wele Uganda. Iphephandaba le-Chronicle lithi izisebenzi ze-commission ecubungula inkohlakalo iZAC zifundiswe ukusebenzisa izibhamu ngoba sezithola imbiko yokuzethusela ngabantu abangaziwayo. Umgcini sihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matandamoyo uthi bathola imilayezelo ecingweni ebatshela ukuthi bangacubunguli abanye abantu ibethusela, yikho sebefundele ukusebenzisa imbhobho. Kwamanje ke silalele amazwi enu balaleli bethu be-Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani balaleli, linjani? Siyabonga kakhulu amazwi kamdala lo Moya Gakwa lo ethi khona ukwethuselwa kwabantu lokuchochobala kwabantu kumele kupheliswe lapha elizweni. Singatsho ukuthi ukubonga kwethu sisho ukuthi uzokwenza lokho, sisho ukuthi hhayi, siyabonga ukuthi uyavuma njalo uyakubona ukuthi khona abantu bayethuselwa njalo abantu bahlala baphilela evalweni. Hhayi tsho ukuthi khona uzokwenza olunye ulutho, hhayi, siyakwazi sonke nje ukuthi akukhuluma vele ngaso sonke isikhathi kuyi-opposite. Yena oligabazi nje lokukhuluma okuhle okungenzakaliyo. Njengoba nje ngihlala ngitsho ukuthi uma ekhuluma esithi peace kube sidingi into yonke ayikhuluma vele ukuzeyizwisise kuhle, kumele kuyise esandleni sobunxele ikuza kuzwisisa kahle. So okuqakathekile yikhona okho nje ukuthi hhayi uvumile laye ukuthi abantu bahlalele evalweni njalo bayethuselwa. So lenqangazazama ukukhuza uyabe ngakhozi uyabe seqale wakhuluma labantu ukuthi hayi lingezwa ngikhuluma isiphi yabe phongo babamba amehlo nje ungathi uyalunga but bona bevele bakwazi labo ukuthi usho ngoba ungabona uzibona konoku uma ekhuluma isiphi uyakhuza noma isiphi uyakhuza yabo abantu bakhe besezububi mo kutshengisa ukuthi vele into abayikhuluma is always opposite.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 kanye lani balaleli. Thanda ukubonga ngithatha leli thuba ngikhuluma lami okusemoyeni wami. Ya lapha kule ndaba enzima lapho ukuthi ungatsho ukuthi i-RPZ iphambanisile yini kumbe yenze kuhle ngoba uhlelo lwe-EcoCash uhlelo oluhle kakhulu ekuhambiseni imali. Kodwa udubo kade selukhona ilolo lwama-percentage azeyichajwa ngama-agenti ayezizwisa ubuhlungu kakhulu. Kuna selishe imali yakho yena engayisebenzanga so kuthathwa ama 40% kuthathwa ama 50% angekho emthethweni so sicela ukuthi ngathi uRPZ nxa ukuthi senza lolu hlelo ibe lendlela enhle ezenza ukuthi uhlelo loluqhubekele phambili njalo le mali icash idolakale balungisise le ndaba ye cash emabhenki lapha ibe khona ibe sembuya lapha umdala wethu lo ukhuluma amazwi amahle sibili kodwa ke ukhuluma ukukhuluma amazwi amahle nelamandla okulungisisa kodwa engalungisisa ukhala ngabantu abathengisa imali enkotwe kumarket yensitha ayikho ensitha ngoba bathengisa fair fair streeting beyiphethe ngezandla ikanye imixaka lemixaka kodwa emabhenki kuthiwa kakula mali kabalungisisa udaba lo izinto ziqonde bangabonga ukukhuluma ngomlomo kodwa bengalungisisa ilutho. Ngiyabonga okhulumayo ngizophela Ncube esilobela
asibona ngebizo ngeke ngiziqambe bathi azukubusa izano so yazaya yabadala laba basidilela laba hayi angathi kanti vele bafunana empilweni nje hayi laba bantu laba hayi akunzima hayi
sanibonani basakazi be-Studio 7 kanye lani balaleli thanda ukubonga ngithatha leli thuba ngikhuluma lami okusemoyeni wami. Ya lapha kule ndaba enzima lapho ukuthi ungatsho ukuthi i-RPZ iphambanisile yini kumbe yenze kuhle ngoba uhlelo lwe-EcoCash uhlelo oluhle kakhulu ekuhambiseni imali kodwa udubo kade selukhona ilolo lwama-percentage azeyichajwa ngama-agenti ayezizwisa ubuhlungu kakhulu kugcina selishe imali yakho yena engayisebenzanga so kuthathwa ama 40% kuthathwa ama 50% angekho emthethweni. So sicela ukuthi ngathi uRPZ nxa ukuthi senza lolu hlelo ibe lendlela enhle ezenza ukuthi uhlelo loluqhubekele phambili njalo le mali icash idolakale balungisise le ndaba ye cash emabhenki lapha ibe khona ibe sembuya lapha umdala wethu lo ukhuluma amazwi amahle sibili kodwa ke ukhuluma ukukhuluma amazwi amahle nelamandla okulungisisa kodwa engalungisisa ukhala ngabantu abathengisa imali enkotwe kumarket yensitha ayikho ensitha ngoba bathengisa fair fair streeting beyiphethe ngezandla ikanye imixaka lemixaka kodwa emabhenki kuthiwa kakula mali kabalungisisa udaba lo izinto ziqonde bangabonga ukukhuluma ngomlomo kodwa bengalungisisi ilutho. Ngiyabonga okhulumayo ngizophela Ncube esilobela.
Lenjani lonke, lenjani lonke bantu be-Studio 7, hayi thina siyaphila. Sazi khona ngapha e-America ukuthi lidlane ukubabaya. Fika ngapha sidla iingqeqo zomlomo eZimbabwe. Kulukhona kuleli lizwe. Ukukhuluma ngomnanga goleyo bekhuluma esithi namhlanje ukhuluma into eziqakathekile. Ah, kula nto eqakathekileyo yokukhuluma eZimbabwe. Ukukhulumana into oyaziyo vele kunelayivini. Uvala into eziningi, khona phethini uyaphumelelisa kusiya phambili kunyela oludala wenzayo. Kazi lutho phela lo muntu lo impumputo yokugcina lo ucigo sibili xoxo xoxo sibili yazi ixoxo malisele amanzi lebe libhayiza lingazi lapho leya khona nguye nalo. Ngiyabonga abantu be-Studio 7.
Hayi lathi sibongile ngabalaleli bethu ke labo kade besithumele imizwa yabo kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lisithumele imizwa yenu emfitshane lingadlulisi i-2 minutes. Siyabonga. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi ukufuna kwenziwa ngamalunga edale le the House amaDemocrats ukuthi asuswe ngomthetho impeachment kufana lokumhluthunela umbuso ikhu ngesilungu. UTrump utsho lokhu udaba lokumcubungula solufike kusibanga esikude, iziphathamandla zakhe sezibizwa lidale ukuthi ziyokupha ubufakazi ngezikwazi ngokwenzakalayo okungenza uTrump asuswe esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Dan Moyo esezalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT.
UTrump kumele understand ukuthi ukuba ngupresident does not mean ukuthi uba above umthetho. I-America is a country elandela umthetho and umthetho uthi akekho umuntu above umthetho. UTrump bam-impeacha ngoba u-abuse i-office yakhe, wazama ukuyisebenzisa i-office yakhe ukuthi athole uncedo from i-foreign country ukuthi ba-investigate omunye ozokhompyutha laye next year ngo-2020. Umthetho we-America awukuvumeli konke khona lokho. So because of that, that's why amademokrati ese-institute i-inquiry ye-impeachment. So yena ukuthi athi yikhu, angiboni ukuthi uya-understand ukuthi ikhu isebenza kanjani versus umthetho, i-rule of law.
Kodwa siyabona ukubana kule nkokheli yebandla lama-Republicans elokhu imsekela lamanye amalunga amaningi awebandla lakhe, ubona ungani kungakusitshoni lokho?
Well, yinkinga ekhona ngoba ukuthi impeachment isebenze kumele kube labantu abaningi abayisekelayo both from ama-Republican lama-Democrat, especially ku-Senate. And siyazi ukuthi abantu baka-Trump for isikhathi esiningi ama-Republican they would rather badlale i-partisan politics than ukuthi balandele umthetho. So akumangalisi ukuthi okwamanje ama-leaders abo azoma lo-Trump. Kodwa I think ngokuya kwesikhathi ma udaba lolu luvezeka, especially ama-investigation ayenziwa ngamalunga e-Congress, ama-committee athiyeneyo e-Congress, kuzocaca sobala. And I think ikakhulu ma umphakathi jikelele usuqala lawo ukubona ukuthi cha kule ndaba ekhona la ngoTrump and ama-Republican amaningi especially afesana lama-election next year, sizoqala ukwabona lawo esetshintsha ithoni ma kuyukuthi umphakathi jikelele usuqala ukubona ukuthi udaba lolu lu-serious kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Usomlomo wedale lephalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi amalunga edale lephalamende awe-MDC aphume edale izolo kukhuluma uMongameli Mnangagwa azajeziswa ngokungabhadalwa imali okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe singadibana njalo ntambama ngo 7:30 igama ngo Chris Gande.